ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kuNhlolanja 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, isidumbu sikaMoyi umnumzana Morgan Tsvangirai silalisiwe emzini wakhe Highlands eHarare lamuhla, lapho umongameli Emmerson Mnangagwa aduduze khona imoli.
Siyathi hayi ahambe kakuhle, lathi siyacela ukuthi hayi abakhuluma hayi abayekele siyolahla umdala wethu ngandlela elungileyo, engela ukulwisana, engela ukukhuluma okuningi. Hayi funa silahle umdala wethu, so peaceful.
Ibandla leMthwakazi Republic Party liqhube umhlangano lamuhla eFilabusi emavinkilini emahole eNsiza South, lapho elisole khona kakhulu abathi kwethuselwa kwabantu libandla elibusayo, elibikwa liqhubekela phambili lithatha inombolo zama-serial numbers kulabo asabebhalisela ukuvota bona abathi yikuhlukuluzwa. Siza kuzwa eziphathelane lamasiko, abatsha kanye lozokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kuona lo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla ukhuthaze iziphathamandla zebandla le-MDCT ukuthi zimanyane zingalwisani, kulandela ukubhubha komkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai. Ikhuluma isililweni sikamnumzana Tsvangirai emzini wakhe weHighlands eHarare lapho isidumbu sakhe silaliswe khona lamuhla, umnumzana Mnangagwa uthembise ukuthi uhulumende wakhe uzabhadala izikwelede, isikwelede esedlula izigidi ezimbili zama-rands, amadola i-R2 million, esichiywe ngumoyi esibhedlela ayelatshwa kuso eSouth Africa. Wengezelele wathi uzaqhubeka incedisa limuli aze ayengcwatshwa ngolwesibili. Ngibo eBuhera. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lesiphathamandla sebandla le-MDCT, umnumzana Prince Dubeko Sibanda. Yena isiqale ngokumbuza ukuthi bemukele njani amazwi kamnumzana Mnangagwa njengebandla.
Kuyinjwayelo ukuthi umuntu angangena esikhundleni sokuba nguprime minister nxa ekhuluma uyaphiwa ipenshini. Izikhundla lezi eziphezulu lelizweni vele benza njalo. Wawungafuzanga ukuthi ubaba bahotwangelayo behlukane lokwabanye, wakufuza ukuthi lapho zenziwe ngendlela efana leyabanye. Kodwa-ke ukuthi uMnangagwa singathi useyinguquko, ambona ukuthi angaba yinguquko bani ngoba ubekhona kusukisela ekuqaliseni, lapho eqalisele khona izane. Wonke okubi lokuhle okwenziwe izanu abantu bayakwazi, uMnangagwa ube yingxenye yabo. So ukuthi namhlanje sokungabe sokutintile ngaye kuyini, ambona ukuthi kukhona kuhambelile.
Sizwe amazwi amaningi ngokulwisana phakathi kwenkokheli yebandla lakho. Lamuhla bebehlezi bonke yini? Ubekhona umfelwakazi njalo bebekhona bonke na? Ngoba besizwe ingani kuthiwa unina kaMoyi ubengafuni abanye.
Nami ngizwile kufundwa endabeni zayizwele ukuthi unina kamufi utsho njalo, kodwa athi abone into emangalisileyo ukuthi kuphuma la ku-ZTV kuphume ngikliphi yona leyo yokuthi umama lwana nangu uyahamba kumbe bengena endlini besiya nga, ebesezwakala khonapho intatheli yezindaba ekhuluma ngodabolo lodwa nje zwi olokuthi eqalisele ukuthi uzibani angimfuni nozibani angimfuni. Kwesinye isikhathi uyagcina ucabanga ukuthi le yinto nje ephekiweyo, ngoba lo bukhokheli be-MDCT bonke namhlanje nibubone kukhona endaweni zonke lapho kade kuhanjwa khona, kuhanjwa ndawonye lemuli yakhona. Akula lapho kuthiwe khona inkokheli ze-MDCT ifothiwe.
Sikhulume labanye abasekeli bebandla lenu besola kakhulu ukuthi kungani isidumbu sikamnumzana Tsvangirai silaliswe e-Commando Barracks. Lina likubone kulungile?
Mina angingeke ngathi ukuthi kulungile kumbe kakulunganga, kodwa okukhona ukuthi nxa kuyukuthi ubaba uTsvangirai ephiwe inhlonipho yelizwe, kutsho ukuthi-ke ngumthetho kufuze ukuthi ngabe vele kuhambe ngendlela ohambe ngayo. Manje ukuthi ukuthi engathiwanga inhlonipho yelizwe engcenye kungaba lemibuzo.
Lo isiphathamandla sebandla leMDCT umnumzana Prince Dubeko Sibanda sixoxela eseHarare. Ngaphambilini kwamazwi kaMongameli Mnangagwa, isidumbu sikamnumzana Tsvangirai sisuswe enkambeni yamasotsha eCommando Barracks eHarare lamhla ekuseni, lapho ebesilaliswe khona sivela kwele South Africa izolo. Sidluliselwe emahofisini eMDCT eHarvest House, lapho abasekeli baleli bandla abasihlangabeze khona befola ngemigwaqo behlabela. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMark Peter Ntambe obekulumkhosi usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abasekeli baleli bandla bafole ngemigwaqo behlabela ingoma zebandla banxa abanye balahlekwe bafika eRobert Mugabe Square ebizwa ngokuthi Freedom Square. Abantu bagcine bebuthana emahofisi namakhulu aleli bandla Harvest House ngenhloso yokuvalelisana naye. Osakhulayo umnumzana Sifelani Moyo uthi ibandla lalahlekela liqhawe elalingela nketha betshabi.
Umdala lo ubemeleli ilizwe lonke, ube umuntu othandwa ngumuntu wonke. Olwesizi labantu, so hayi silahlekile kakhulu ngomdala. Umdala wethu usishiyile, siyathi hayi ahambe kakuhle. Lathi siyacela ukuthi hayi abakhuluma hayi abayekele siyolahla umdala wethu ngandlela elungileyo, engela ukulwisana, engela ukukhuluma okuningi. Hayi futhi silahle umdala wethu, so peaceful, so that the world they can see that no, ube ngumuntu omelela ilizwe lonke, ube ngumuntu ongagethi wena ungubani, uliNdebele, uliShona, uliKaranga, ubethanda umuntu wonke.
Umgcinisihlalo webandla kusabelo seHarare ngummeli wedale lephalamende umnumzana Eric Maraba uthi ibandla lakhe lenelise ukubuthanisa njalo abantu ngobuningi bakhe, abanye bezibuyela bodwa kungela nkinga njalo kungela kwesabela amapholisa njengalokho obesukuvame ukwenzakala. Kube lo kuhlabela ingoma ezijeneyo ezijengisa ukusekela umnumzana Nelson Chamisa. Umfundisi uRogers Checo ongenela kulumbuthano laye uthi abantu balahlekele liqhawe njalo lanxa kulokulwisana ebandleni kusobala ukuthi umnumzana Jamisa ulosekelo.
Abanye baye besithi asambeni ngendlela le, abanye besithi asambeni ngendlela le, but ukubona kwami umuntu othandwa ngabantu nguNelson Jamisa, because ngumuntu who was involved in politics, lapho kwakubotshwa khona abantu, lapho kwakukhulunywa khona, abanye babehamba betrela ama-briefcase lokwana behlala ezimotweni zabo bengelandaba ngemhlangano usebenzele umhlangano lokwana babengakuthandi kakhulu. So ukubona kwami the general public, abantu laba ama-grassroots people,
uthi udaba lokungazwani lulula kakhulu njalo ubona inkokheli kuleli bandla zinakho ukuhlala phansi zilulungisise. Osakhulayo uBrian Sibanda ongenele umhlangano unxome ukubambana kwabantu ngokuthula losekelo lwabo.
Siyabonga kakhulu abantu, sizibuyele sodwa. Sizibuyele sodwa, siyaorganiza sodwa i-transport, siyazibuyela sodwa. Sifuna ukuzocelebrate i-life of our leader. Siyajabula kakhulu ngoba wasithiyela i-platform.
Umarawa uthi umbuthano omkhulu uza kuba ngowerali eRobert Mugabe Square eHarare kusasa, lapho abantu abazavalelisana lo moyi ngobuningi babo andubana isidumbu sakhe sidlulisele eBuyera, lapho ukukhangele ukuthi engcwatshwa khona ngolwesibili. Ngemva kwalokho konke kube lokujabula, abantu begida bemanyene. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Ibandla lezombusazwe liphikisayo eLemthwakazi Republic Party liqhube umhlangano lamuhla eFilabusi emavinkilini emahole eInsiza South lapho abasole khona kakhulu abathi kwethuselwa kwabantu libandla elibusayo eleZANU PF eliqhubekela phambili lithatha inombolo zama serial numbers kulabo asabe bhalisele ukuvota. UAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Emaholi umongameli weMthwakazi Republic Party iMRP umnumzana Mqondisi Moyo uthe isenzo lesi sikhomba ukuthi ukhetho oluzayo alula kuthula njengokuthembisa ukamongameli Emerson Mnangagwa.
Abantu bakithi basayesaba bemamadlodlongana bemekhatshana bemavrandini ezitolo kakhulu bakhala ngokuthi bayethuselwa yiZANU PF ukuthi bangavotela amabandla angayisiyo ZANU PF bazathwaliswa nzima. Kodwa siyajabula ukuthi abantu basamukele ngendlela ephezulu kakhulu. Abaningi babhejile bathi bona bangeke bavotele uMnangagwa, umuntu owababulalayo ngo-83 wakhuluma wathena bangamahuhu, bafuna umuthi wamahuhu. Kungakho-ke abantu bakithi bathe ukukhitshwa kukaMgabe bona kubancedanga lutho ngoba iZANU isele ekhona embusweni kakhulu.
Zana Richard Ncube weMahole usole kakhulu inkulumo ezenziwa ngumongameli Mnangagwa kumabona kude weZBC.
Mnangagwa ngicela kaphume ndijela kasiphumuze ngishona asalifuni ngihlala eMahole. So eCharles lapha ngawufuna ukufika lapha abadishona hayi sempande kwalo. Ngicela leyiphumuze.
Zana Mthandazo Ndlovu uthe kuhle ukuza kwe-MRP esigabeni sakhe.
Siyabonga eMthwakazi Republic Party ukuthi bezofika kule ndawo bezosikhulula ebugqilini and two ebugqilini esabubonayo obesilwane esasidlile amaNdebele.
Unkosikazi Ntombenhle Dube uthe kufanele kuvotelwe inkokheli ezizaletha intuthuko.
Kususela namuhla bonke siyakhuthazana sonke sihlala lapha eFlabhuzi ukuthi asihambeni siyavotela ibandla loMthwakazi. Ibandla lapha sivota khona sivotele iNdlovu ngoba ngu-MP iloba ngukhansila. Sifuna intuthuko, sifuna imigwaqo, sifuna ababalisi bakithi ezikolweni, sifuna amapholisa akithi.
UMnumzana Mfanelo Sibanda uthi bakhathele ngokuhlukuluzwa ngamalunga ebandla elibusayo.
Bese sizwile ngombuso khona amalungelo abantu ahlonitshwa, siphila ngokwesatshiswa. Abantu bayafoswa ukuthi beye emhlanganweni. Abantu manje kuthiwa sikhipha ama-serial number ukuze sithole ukudla. Lo nyaka sivotela iMthwakazi Republic Party, sesifuna intuthuko, sifuna ukuzikontrolela umnotho wethu, sifuna izimpila kahle zibe mahala, sifuna ezikolweni kufundisa abantu bendawo ukuze ulimi lwethu lungafi.
Umnumzana Mkhululi Nyathi uthi sekungathi bona bangabantu bokuza esigabeni sabo.
Nampa abantu bakithi sebebuyile. Hayi, mina ngikwazi ukuthi umuntu uyabe sasayelene elokhu ebhizi ngakho naloko emashoneni ishoneni sihlupheka kangaka. Iqiniso lonke leli. Hayi, mina ngiyabonga, ngiyabonga, ngiyabonga.
Ngesikhathi sisiya emoyeni, ucingo lukamnumzana Abednico Ncube belungaphendulwa muntu ukuba achasise ngesenzo samalunga ebandla lakhe acalwa ngokufuna ama-serial numbers e-BVR kulabo asebebhalisele ukuvota. Ezinye izakhamizi zithi zinyekela ukuveza ama-serial numbers zitshela ukuthi aziyikuthola usizo lokudla kumbe ukungena kunhlelo zesigaba. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lomlobi uNovuyo Rosa Chuma, yena ofundela ezokuloba khonapha eMelika. Ngiyakwamukela kuhlelo Novuyo.
Hayi, ngiyabonga Ntungameli, ngiyathaba ukuba la.
Usanda kwethula ugwalo olulesihloko esithi House of Stone, indlu yelitshe ngesiNdebele. Akusichasisele ngalolu gwalo.
Likhuluma ngelizwe lethu iZimbabwe. It looks mostly at history from a developer perspective, njengomuntu wakobulawayo. Ama characters amebhukwini ahlala kobulawayo azwisisa iZimbabwe njengabantu bakobulawayo, amaNdebele. Sikhangele ihistory yeZimbabwe, sikhangele idabo labo King Lobengulo, Queen Lozikeyi, independence yethu right through ikukurahundi sikhangele futhi ama after effects ekukurahundi sikhangele nje izwe lethu right up to 2007. So it's about the family, the life of a family abahlalela uzizi 5 obulawayo and history yabo.
Ungathi ubujongeni kahle kahle ngokuloba lolu gwalo?
You know, ngikhula obulawayo especially uma team majors and you know the sasile propaganda ning about history yethu about which is vela ngapi njengelizwe and you know into zangkhona eziningi zazi exclude history yethu ning especially njengamaNdebele.
Lutholakala ngapi lolugwalo kulabo abangathanda ukuluthenga mhlawumbe balubale?
Ngapha eMelika upload is available ngoJanuary 2019. Kathe siliphuma eUK, so online lingaba available and ngizabe ngise UK starting ngoMay, kwenza ama book reading. Kathe sinzama ukuthi libe available eZimbabwe, so nzama ukwenza ama plans ukuthi libe available. But information yonke ikhona ku website yami, nongvuyochuma.com, ikho lapho engiyave ngifaka ama updates ngebook le availability.
Ulolunye njalo ugwalo olulesihloko esitisha do olulobe ngo 2013 lumumetheni lona?
Ushado singambhala ngisase South, ngangiyistudent eSouth. Sikhuluma actually ngamaZimbabweans in South Africa, amaZimbabweans across the border, amaZimbabweans avele eGoli ebuyela ngkhaya. No, it was born from ukutshona ngi-interaction la amaZimbabweans eSouth, abantu bangikhaya. Le ndaba yokutshona abantu becross the border ngela ama-passport, into ezinjalo ezazichaza, ezazi-interesting. Ukubona ukuthi abantu bethu bahlakaniphile, ba-determined, so ngadecide ukubhala ngayo. So ushado uzupublishe eSouth and available eSouth.
Ngaphandle kokuba umlobi novuyo kuyini okunye okwenzayo?
Hayi, kathesi ngiphethe PhD in literature lapha University of Houston, so ngiyenza PhD yami ikhonje kuphele ngikwenzayo PhD lokuloba and then ngisalungiselele ukuqalisa i-book tour ngebhuku lami selizaphuma.
Uyenza le literature e-Africa yini njalo yiziphi ingwalo ze-Africa elizifundayo nxa zikhona?
Ingwalo esizenzile so far, one of our own sisi Tangaremba, Universe Conditions, wayekhona kusyllabus, Ungugi, Chimamanda, which you know Achebe Things Fall Apart. So you're using ngwalesi zivalayo nga.
Usuka lapho ungayithola i-PhD yakho novuyo, uyabe usufuna ukwenzani, msebenzi bani okhangelele?
I would be in teaching post-colonial literature university level. Mbona ngizahlala khona phe eMelika ngiqhubeke ngabe ngifundisa ngapho lokho empalingwane.
Oko kufundisa vele kusemulini ngabona uloba enkundleni yeTwitter ukuthi umama wakho wayengumbalisi la efundisa iMaths.
Yeah, hayi umama ufundisa iMaths, ugcwele o-teacher sibilini emulini yethu. Hayi kubonga mina ntingamini.
Lolo ve kuluhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lomlovi unovuyo Rosa Chuma, yena ofundela ezokuloba khonapha eMelika. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo unguNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli, lingakhohlwa njalo ukuthi lilakho ukuthola inhlelo zethu ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela isiphathelane lamasiko lokuphila kwabantu.
Ngilo baba mkhulu babelobola usenzi
yokuzithuki kula madoda athenga odoli babenze omama ezindlini lapha. So licelile ukuthi siqhubeke ngalo daba lolu siyakwenza ke khonoko ecingweni lapha ke ngilosisa senkosi lo baba ezwa Jesus Spanda. Sihlobo zami linjani khona ngapha eNgilandi?
Hayi siyaphila.
No siyaphila kakhulu ke Dube, unjani wena?
Hayi siphile kakhulu. Ngihleke ngigijima ngiye kusisa senkosi. Ulubona njani udaba lolu mama?
Lokhu ngumhlangano lo vele anyway ngoba okwenza ukuthi kube labodoli benoba kuyini omama kuthathi banengi ukudluloba zemhlabeni la nxa sokufuneka odoli kutsho ukuthi omama sebeyengathi and ngalokho abodoli laba badura from into esengizibonile emsakazweni lakubo-social media nxa ubaba elayo imali yokuthenga udoli we-R16,000 uyekulobola uyayishela
baba Sibanda nalo daba lapha.
Hayi lapho mzukulu siyaphambana empilweni sivumelana ukuthi babe sibe lama-chases abantu babe lokho bakufunayo. Yebo kambe angeke ngikwenze lokho uthenga udoli kodwa labathenga udoli-ke angibasoli ngoba udoli at least uyabe yinto ethembekileyo lapho umchiye khona uselelele. Buka into mama uLizisi ungasiphathi wabo yikho sosenza into baba bacine besiyathenga odoli. Sekwazi ukuthi hayi ludoli lo ungami ngedwa. Kodwa ngathola lo ntombazana ke uthatha umzukulu wami sebebaningi, bebaningi, besibaningi kuye. So ngakho ke udoli nxa ngilaye, ngingedwa laye.
Khonapho ke yikho kuphela sisabantu abaningi abathi abantu besifazane abaningi abathembakali. So ngangcono umuntu azidingele nje udoli wakhe.
Hayi. Lokho angivumelani lakho ngitsho la kancane. Ama problems ama relationship akhona sibili omama labo bayaganga obaba labo bayaganga. Kodwa nxa singathola ukuthi sesithatha sesidinga enye i substitute for ukuganga le sizaphelela ngakho. Kusasa nizavuka nisithi abantu abami ngamahlonga andlebe njengodoli. Siyaphelela ngakho yaqala ngabafazi kube ngabazali.
Ye kodwa ke manje ke nxa usukhangele kungcono ukuthi ngingathola umkhuhlane ngoba nxa ngisithi hayi lapha kumele ngihlale nomuntu umuntu enihambe ngiqila elala lapha evuke lapha lala evuke lapha elala nabantu bonke laba umhlaba wonke lokugcwele azomphathela-ke umkhuhlane. Ngakho nxa sekungeleyo doli wami angisethuki angisavela ngikhathali ngihamba ngezijayivela ngivakathele ogogo labo bani bani kodwa ngiyakwazi ukuthi ngiyamtholeke ezilalela endlini engazange abe lenye indoda kulokuthi ngibe lo muntu lo ngithi hayi lami ngifuna ukuhlala lo muntu yena engicila.
Malume, isintu sethu sithi nxa kuwukuthi umuntu uphambanisile emendweni kumbe emtshadweni kuyabizwa abobabakazi kuyabizwa umalume izimuli ziyahlala phansi ukukhulunywa kulungiswe. Singafuna ukulungisa ngokuthi siyadinga okunye eceleni vele kutho ukuthi phela kuyagcina kungasela mtshado ngoba odoli laba yesi bayadura nxa bathenga okokuqala kodwa ngasoze abefuna izigqoko ngafuna ukudla ngafuna ukuhanjiswa out so ekugcineni uyabe eshiphile kodwa ngumuntu yini ongakhuluma laye xa usulezinkinga zomhlaba phela okuningi emendweni kumbe emtshadweni akukho about the sexual aspect okunye you need i-companionship ungakhuluma laye thule uzuye fika mhlakaba
ngizaziphithela isizungu ngizachitha isizungu ngizibambele efonini zami kulezi nsuku le-social media mzukulu ngizazidlalela ngizikhulume lo dube e-america ngikhulume lawo khonapha mzukulu ngikhulume labantu bekhaya isizungu ngangilazo ngibukele le-television kodwa udulwami ukhona ngikwazi ukuthi uphezulu ngale uzilalele o-anti labo khuluma ngabo babakazi labo malume khabatholakali ngendlawo abantu sesihlala khona emazweni la sihlala kuwe akunjeni nxa ukhona apha e-britain njona use-britain mzukulu uyakhuluma nobani nxa une-problem uzexoxa nobani ngoba mina thi ngikhathana njengomalume akho ngikhathana angeke ngize ngize kuwe la ngizelungisa indaba yakho uvele kutsho ukuthi laba abantu abathola lokhu sebediniwe mzukulu sebekhathele omama bavele bafohle bayeli omama sebefakela unyawo phandle lunyawo endlini hayi akusebenzi njalo
sizasenkosi khonapho
labo baba bayenza into efanayo labo baba benza into efanayo nxa kuwukuthi
umama uphume
phandle uphume nomunye ubaba ke malume lokhu
yikuthiumuntu
du uyaphela du kuye siyophelela ngapho abantwana bazavela ngapho nxa sesiyabe sesithandana labo doli yikuphela phela kwesizwe kwabantu
ungakhangela phela mzukulu laba bathenga odoli kakhulu labana abantu asebaphoxwayo sebelabantwana kudala sebaphoxwa ngabafazi babo umntwana bengasamdingi kodwa sendizama ukudinga into engandiqedi inkanuko zomzimba ngakho udoli ungcono uyabe uya lapha ngifake ebhatri lashisa angiyayibona bomama lani lakho konoko izigodokweni elikusebenzisayo lani selidini ngamadoda la aliqilayo
bala khonapho baba
ayalagani
yes yaluza udaba beselutshisa sibili kakhulu kodwa isikhathi sethu sesiphelile ngithatha leli thuba ukuthi mbonge usisa senkosi ohlala khona ngale ebhilitane mbonge lo baba-ke u-Ezra Jesus Banda khona ngale ke laye ebhilitane asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki
ezayongesizwe esiphathelane lokholo silontungamili nkomo
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa
upetheni namhlanje
namhla bengifuna ukuthi sikhangele udaba olungaletha induduzo ngiyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe bakhalela lo owayengu-prime minister wethu bembonani kwisikhathi esihle sokuthi sikhangele imibhalo eletha induduzo singakhangela ku-Isaiah 53 ivesi ka-3 ithi yona ikhuluma ngojesu laphithi uJesu yena wayengumuntu owayedelelwa esaliwa ngabantu njalo waba ngumuntu wezinhlupheko ejayele usizi. Nxa uyinkokheli isikhathi esiningi ungafumana ukuthi ungabulakho konke, kodwa ukuhlukuluzeka kwakho uzama ukuletha inkululeko ebantwini, kumbe ukhokhela abantu, kumbe uncedisa abantu ukuthi befike kwesinye isibanga, ugcina uthatha isimo lesi uJesu ayisithethe. Siyananzelela ukuthi uJesu wayele njongo, injongo yakhe iyikukhulula abantu, kodwa sibona lapha iBhayibheli sithi wagcine siba ngumuntu owayejayele izinhlupheko, waba ngumuntu owayehlukuluzwa. Njalo siyakwazi ukuthi wetheswa icala yena engalacala engawonanga. Inkokheli eziningi zingena kuleso sigaba. Ngiyakhumbula yena ubaba uTsvangirai odlulileyo ukuba ngumuntu owayengumuntu wezinhlupheko, owayebothwa etshaywa kwezinye isikhathi aphosa afe, waba ngumuntu osegulayo ekugcineni, waba ngumuntu abantu ababecwangela ukuthi engafika kwesinye isigaba kodwa izinto asebenzekanga ngendlela ezazichathangelwa ngawo. Ngakho abe ngumuntu wezinsizi. Ngawumkhangele mbona li verse ka-3 iyatshengisa lokhu. Kwesinye isikhathi-ke ngingasabali yena lathi siyangena phakathi kwezikhathi zona ezinjengabantu empilweni, ubusuzibuza ukuthi manje uNkulunkulu ungaphi xa isimo sami sisinje. Into engithokozisayo ukuthi sinanzelele ukuthi kulo mduduzi sinanzelele ukuthi ukhona owathwala wahamba leyo ndlela enjengathi, lowo muntu enguJesu Kristu. Ngakho ubukhokheli bukaJesu ayisobukhokheli obulandela ngemuva, asobukhokheli obunika imizekeliso kodwa yena engazange angene phakathi kwaleso simo. Sibona ukuthi uJesu uyangena phakathi kwazo zonke lezo zigaba. Ilizwi likaNkulunkulu lithi lona ihlezi esandleni sokudla sikaNkulunkulu esinxusela kuye uNkulunkulu, ngenxa yokuthi yena uyakwazi ukuthi thina siyedlula phakathi kwezinto ezinjengoba naye wedlula phakathi kwazo. Yena-ke uba ngumpristi omkhulu, ungumpristi omuhle onganjengabapristi bakudala ababesiya kuNkulunkulu kodwa bengakwazi ukuthi imizwa yethu njani. Ngakho imizwa yethu yonke le yokuhlukuluzeka, eyokukhathazeka, eyokuzwangana kulaa muntu olendaba lathi uJesu wayithwala, njalo uJesu uyakwanisa ukuyisusa phakathi kwempilo zethu. Kumele ukuthi sitholeke ukududuzwa ngalawo mazwi. Siyathandaza ubaba basithobe inhliziyo, usiduduze, usikhokhele, ulethe ukuxolelana, ulethe lokuba sibone izimbabwe entsha ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu, sithandazela ukuba abalaleli bethu bazaba khona ukuba sihlangane ngeviki lenza.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli, uyalandela umculo.
Sono mo figile ie 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 angilali akishona gandwi non conto wano sonsvega kuwe benhliziyo yam angilingawe angilali.
Inzwisa yomculo kaOthisi Ngwabi esithi themba kuwe. Singakahlukani-ke sikhangeleyo bezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla ukhuthaze iziphathamandla zebandla le-MDCT ukuthi zimanyane zingaliswani. Ikhuluma esililweni sikamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Yena isidumbu sakhe esilaliswe emzini wakhe eHarare. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.